Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u7 Mfandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i-1 million kuphela na?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwele Melika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sibathatha le mthumi ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVOP Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe iwarning ukuthi khonokho abakwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous, kiyo i-regime, kiyo uhulumende kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kule nani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetsheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMathebeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamajumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga Mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanumbers abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola i-enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties bayenze commission bahambe emazweni one by one babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba o indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azo register athole i number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki so khonapho sithi hayi mina ngiyiboni number le iphuma iliqiniso ngoba singakhangela futhi ukuthi ama remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year so khonapho futhi enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union MoneyGram lani yiba bakwazi iqiniso bonabo ukuthi abantu bangaki and then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lethu lilabantu abangaki abaphandle ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number ngoba abanye sebafa abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrahundi lani le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas obachaya idouble up besiya khona le emazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ekwele Melika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi e-United Nations General Assembly e-New York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke yindlela yokuthi omongameli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Tamburai Kwekwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngapha kwele Melika njalo isebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices, exoxa logeina kumete Saidi weStudio 7.
I-United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonale inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations e-New York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Umongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina-ke likhangelela ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu nomumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke nje jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthano wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwamahofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhla ka 24 Mpandula e-New York. Ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzana Nachamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilabo.
Lapha ke sinusa wonke umuntu oweZimbabwe owenelisayo ukuthi abe khona e-New York abuye isihlangane sitshengisele siba nengi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lo nyaka indaba yokhetho, ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Singathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungelabuqili, ukhetho olungela hlukumezo kwabantu. Yikho singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe nathi
mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama ofisi e United Nations eNew York.
Loke umnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obexoxa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esaleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni we-United Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano ye-United Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unquswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lwe-United Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo owePVO Amendment Bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona efaka bakhe oyabe be-appointe uminista ekahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukupheni i-funding lokuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizathuleka ukuthi ikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yayihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona lakuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi Smith uthe esebhanile ama trade union nalawa konke lama opposing political parties sana zeluthi kwagcina sebesiya ku-revolution ku-liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kaMnangagwa kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona okwaba kwenzayo ukuvala isivispace kudangerous kiyo iregime kiyo ihulumende kaMnangagwa ukuthi abantu kona bamphikisayo ma bengasela sinye isipace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela baphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Kane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there is a disaster won't be acting liberal, because they will be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngike esebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be interviewed, so that if there are many mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
ukuze ziphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngayo wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenzwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulethe vumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba
kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lolodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba yinhloko kahulumende weLebhelethane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganqele. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubarak ebulilima west hayi ufuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakhithike ngalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi nengabazukulu bamashona njengoba kusetshenziswa sibusiso moyo ojonathan moyo wonke labo nkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilokudlelana lokushlamashona labantu besikhala ngeni lezinye inhlobo zemathebeleland besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa bezodivida nje amavotes eopposition. So abantu bakhithi ngenxa yokungavuli kwamehlo ababoni ukuthi umqondisi nga iproject ezani umthwakazi nje ukuthi idivide iopposition vote. So umuntu uma evotela umthwakazi usifananela lomuntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngaluto yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe luto. Ichange oyifunayo leyo soziyitholi abumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano. So abantu abakhethi vulana amehlo lingaboyengwa ngamaproject ezano omthakazi afandwa ezano. Ngiyabonga.
Yes, Studio 7, ngiyalibingelela linjani basakazi abahle. Hayi, siyabonga ukusebenza kwenu madoda, isizwe imbono ohlukeneyo kubahlali belizwe. Hayi, mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni saseMandawe ward 22. Bengithi mina ngidlulisa umbiko othi la engikhona ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveka ngananzelela ukuthi abantu abarejistanga, people are not registered. Loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza kezi zakhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelele ukuthi abantu kabakho registered. Abantu kuze abantu baregister, abantu abaningi abarejistanga, cela izekhe isondele phasi kwabantu.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilo mbuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana lezanu, izanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunde eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe, laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani, kusasa lazo limi njani, landi nabazali ilandelayo ifuture abantu benu ikuphi, mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo, abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, sebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe elingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo babusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani, balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amakhwapha, mpela sizinuka amakhwapha ukuthi isikhathi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapho ehambe zisetsha khona lapho kulodolo lapho kulamatshe lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo imidlalo ivalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli bona abantwana bayakhe ezizweni lapho abafunda khona.
Kanjani umsakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi mina ngifuna ukuphendula lobaba lo othena abantu be-CCC badlula sisengu bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engali khumana elizwe laseZimbabwe. Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa kona umqondisi sekungu-president waseMatabeleland. Ngoba nawe uyayibona nje iMatabeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale Matabeleland emakhaya kubocholocho kuphiya wena nje iZANU PF. So wena ucabanga ukuthi umqondisi nje ngali khuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe u-president. Ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Ye uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi engali khuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje dukisa abantu nje ngento engekho. Iyavele iqhume ngaphi umqondisi? Ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho neladlula sisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqhume ilizwe laseZimbabwe. And futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yaseMatabeleland. At least uChamisa unawo lama-chances lawo.
Salubonani msakazini we-Studio 7 ningabe ninjani kodwa liyaphila abalaleli baziphilele kodwa lapho abakhona. Mina sengiyavuma mina ukuthi hayi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe sengiyavuma mina sengiyavuma. Kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyathi awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani sasithi sona sikhulumisa ishoni wayo uhulumende weZimbabwe sesiba le nkulumo kodwa kungafanga muntu laphana kodwa kwatshisa umuntu wafa ngokutshiswa akazange wakhuluma lutho. Kwezo sithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena lisho ukhulumisa ishoni so sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhonona hayi eZimbabwe kuyabandlulwana kutshuthile okwakuqale ngomqondisi bethu amashonali amandebele kutshuthi kusukela phezulu le. Ngiyabonga msakazi.
Studio 7 siyabingelela abantu kamini nkomukini lonke ma-Afrika mahle siyibingelela nje sithi lapha mina kanithukana ngithini zama ukuqondisa abantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa ke la lokuzi RP le siyayikele ngani yesifaka uhlukuza ilokuzeni i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is wasting time kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bevele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula ngoba phandle kokulwa ngekukhululeka ilizwe ilizwe lifuna kulilwe vele kuhle kuthathwa ilizwe kuliwe loko kuloko kuthiwa hey amanye vota amanye vota la hayi mna ngifuna ukukhuluma manga i-RP la izame iphathi ihlanganele kuba amaphathi ahlangeneyo hayi khona ubumbo wesicembu uqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzina amapolitika la yahle kathi kungabunja kube yiqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funge into eyi-1 estrong. So hayi ngiyalingelela lonke lihlobo ake lizame ukuthi lisezele konoko lingabe lilokhu elikhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sihlekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Sayibonani salabonani u-Studio 7 hayi ungulube lapha e-Cape Town hayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi hayi siyalivingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya labaphandle hayi siyalivingelela lonke bese mbulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke i-CCC salibonani mamukasemese mazimbabweni pa-CCC singasaruziriganga hayi cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu babona yiwo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe othi yiwo abakwazi ukuvusa naye elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma nalowo mbuzo lo ukuthi lo kushiphe kwabantu yabakubona kungcono yini ngihlala kahle yini hayi ngicakele imbuzela uchuma lo gawule ukuthi into abayibonayo ayiboni nje yini abantu behle begcwelile izwe phandle amanye amazwe bexotsha lezibhedlela babona into emnandi na hayi mabe khoya cakele ngidibanise nabo lawe layinini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo. Ngiyabonga Studio 7 ngiqhubela imessage yami ihambe angifuni
kuma mute akun safunu kuma labo chumi kakuni embez tu bana bati niabon
Studio 7 sanibonan minangi kuchwa ngabantu bagiti imtwakazi singabili imtwakazi sivili kodwa ke inkinga kasakwazi ukuthi basupportani basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuti sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela ichami so ukuthi bavotela ngoba lo mkondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumilize siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela siphonge ubukela
salibonani ku Studio 7 injalo ku Studio 7 aba yaphila zithi kubingelela ukuphela ku Studio 7 hlobo labangani onke ngendawo ngezindawo bingelela konani esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha bingelela wonke umuntu okhona kwampara komuntu olalela i Studio 7 naye umuntu ayo Studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bengeka tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njani mtala wami amakhona yakwada amdaleli Studio 7 lapho khona mntu kubonga nje
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnengi. Omama besigaba sebandla le-CCC, the Citizens Coalition for Change, eMatabeleland South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amaningi eqembu leZaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uxubanise ingoma yabomama laba ethiwa Phansi Komfana wahlanganisa leziginci ke sizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokhu akuphekile. Kangela ngaphansi komfana kulento esukumayo, iyo ke ingoma ye CCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.